Izolo besilomhlangano we-district eMatopo North esigabeni seKhezi lapho ebesisamukela khona amalunga amaningi avele kubandla le-MDCT okugoqela umama uMendi Ncube owayengumsekeli kaMgcinincebo ku-National Women Assembly MDCT okanye lo mama uVivian Ndlovu obengunobhala wabomama eMathabeleland South. Okwasenza sahlukana laleli bandla yikuthi sinanzelele ukuthi seliphumile endimeni eyiyo yachiywa ngubaba uMorgan Tsvangirai yokususa iZANU PF esikhundleni sebengani basebenzisana layo. Uzakhumbula-ke ukuthi iMDC libandla elasungulwa ngo-1999 lapho ebesikhona lamanje lalapho esiye khona ngabantu ebesikade sisebenza labo bekulokwehlukana nje kokubona kombono. Uyakwazi ukuthi kuthiwa abantwana benja abathungululi ngelanga elilodwa, so ukuthi kuthiwe besasiye ku-MDC enye, hhayi akusikho qiniso, i-MDC yinye baba Gambe.
Ya, ungasitshela ukuthi manje nxa wena ukhangele ubona ungani ibandla le-MDC Alliance lilakho kuphumelela na kukhetho, lilamathuba angcono kule MDCT?
Nxa abantu bengasebenza gadalala, amathuba amaningi okuthi ibandla le-alliance liphumelele. Into eqakathekileyo esemqoka yikubumbana lokusebenza gadalala indawo zonke, abantu babambane kukhutshwe isitha.
Bakhona abanye abasola umkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa besithi unganikala macebo wokuphathisa labo abafuna ukuthi kube kuguqulwe umbuso. Uthini wena ngobukhokheli bukaMnumzana Chamisa?
Baba Gandhi, inkokheli inkokheli ngabantu. Mina ngiyamamaso ngokubona kwami ngibona ngani akala sici lo muntu ubaba uPresident uNelson Chamisa. Into eqakathekile ukuthi kumele simxhase sonke laba abasolayo ngabahambisana lombuso wesitha besenzela ukuthi singafiki eKhenani lapho esifisa ukuthi siyefika khona. Ngokubona kwami mina ngedwa ngibona elamathuba amaningi kakhulu. Into eqakathekile ukuthi simxhase sonke njengabantu benhlanganiso. Kuvele akuswelakali ukuthi abanye babe lensolo, kodwa mina ngesami isibonelo lokuzwa ngabantu bekhuluma kuground, because okuqakathekileyo amandla enhlanzi asemanzini, amandla akhe asebantwini. Okuningi lokhu hayi ngaba ngafisi ukuthi siphume kulobu bugqili esiphakathi kwabo.